Ngiyabonga mfowethu Nevile, inkosi kubusise kakhulu sibili.
Good evening friends. It's a grand privilege to be here.
Futhi intambama enhle bangani. Kulithuba elihle ukuphenduka lapha kulesi sakhiwo futhi lobu busuku. Lokuzwa ukungehluleki wobukhona benkosi yethu. Njengoba wapha isithembiso futhi manje ngiyazi ukuthi abanengi benu lihlalele umbiko oncinyane lobu busuku ngalokho ngilokubonga futhi abanengi benu kufanele lichayele umango omude lobu busuku ukuyafika ngekhaya abanye baphumile emahoteleni enu ngokuzwa kwami futhi sizazama ukungalibambi okwesikhathi eside ngakho yiso isizathu siphangisa ukungena ukuze siphume masinyane futhi manje siza masinya nje ngingakwenelisa ngizamemezela lapho mhlawumbe esizaqala khona ngibe lokufonelwa limini ngisazi lapho esizaqalisa khona kulamabhuku kumbe lesi izahluko futhi ngicabanga nxa inkosi ithanda ngifuna ukuthatha isikhathi esilandelayo lapho siqala ngempawu eziyisikhombisa zikasambulo futhi le mpawu zemvelo eziyisikhombisa futhi khona-ke nxa singaqeda ngesikhathi sithathe impawu eziyisikhombisa ngemuva kwebhuku bona manje lokho kungathatha isikhathi esincinyane bona kule mpawu eziyisikhombisa ezivuliweyo kulezi nhlupho eziyisikhombisa impondo eziyisikhombisa osikhombisa bonke labo futhi lezo mpawu singazithatha kuqala kodwa-ke ngemuva kwebhuku kunanyekwe ngempawu eziyisikhombisa udanyeli wezwa amazwi imidumo futhi walayelwa ukukubhala ujohane walayelwa kodwa kwananyekwa ngemuva kwebhuku lokho kuyikho emva kwemfihlakalo zonke zebhuku sezinikeziwe futhi zembulwa liyananzelela udanyeli wathi lapho imfihlakalo ensukwini zalamazwi imfihlakalo kankulunkulu kufanele ibe isiyambuliwe ngaleso sikhathi bona imfihlakalo ukuthi uNkulunkulu ngubani ukuthi wenziwa njani waba yinyama zonke lezi izinto kufanele zembulwe ngaleso sikhathi futhi-ke khona-ke sesilungele impawu eziyisikhombisa ngemuva kwebhuku lokho kakwambulwanga ngitsho emuntwini akubhalwanga ngitsho lasebhayibhilini kodwa kuzamele ziqathaniseke nje lalo lonke ibhayibhili futhi ngicabanga ukuthi kuzakuba yinto enkulu ngakho manje sizazama ukuphangisa ukwedlula kukho ngiyabonga munye lamunye wenu ngomusa wenu lobukhona benu futhi lakho konke elikwenzileyo siyalibonga kakhulu futhi manje ngithemba ukuthi asisoze siligcine isikhathi eside kakhulu lobu busuku ngoba liyabekezelela kakhulu ukuhlala ukuma umkami wathi emuva ngalo ubekhuluma ngobusuku obedlileyo wathi ngibone abafazi abakade ngingathi bakhuluphele bemile lapho futhi lezigqoko zabo zimanzi te bemile lapho bebamba nje lonke ilizwi yiso isizathu ngithanda ukuhlala ngaphansi kogcobo lukamoya ongcwele ukuthi lapho uphuma phandle utshela laba bantu iqiniso elithembekileyo bona futhi kungelutho kodwa iqiniso futhi-ke bengabambelela kulokho futhi kuyalunga manje ngifuna ukucela uxolo lwenu okwesikhatshana ngisuke masinyazane lokhu kusa futhi amathephu acitshiwe kulesi sikhathi futhi ngizakuthi ngesikhatshana nje ngitshele abarekhodayo lapho okumele baqale khona ithephu ngifuna ukuqeda ukubala usehla imizuzu emihlanu ngakho ngingakasuki ngakhohlwa futhi ngahamba ngithathekile nje lokhu kusa ngaze ngaphuma ngingazange ngitsho ulutho ngakho kodwa kungazathi ngilitshiye bekuyini ukubala usehla na bona ngiyazi sisekubaleni sisehla kodwa kuyini ukubala usehla na bona nxa ungakwazi ukuthi ukubala usehla kuyini khona-ke uzakuba sengathi uyadideka futhi-ke ngingathanda ukukupha lokho nje futhi ngizame ukuba sethonini inye engangiyiyo ukuqeda lithephu khona manje ukuze ithephu iphume ukubala usehla manje lonke lizangixolela okwesikhatshana nje futhi ngifuna ukuqeda leyo thephu ngizakwenza okwesikhatshana nje khona-ke bese siqala kweyinye futhi manje amathephu rekhoda nxa lingathanda vulani ithephu yenu manje umfowethu Branham uchasisa kundima 4 kusiya ku-5 ukuthi ujobelele lingxenye ebingekho entshumayelweni yakhe yekuseni ebizwa ngokuthi ukubala usehla njengendima 106 kusiya ku-111 from different places and we've had a great time ekubuyeni nje endaweni ezijineyo futhi sibe lesikhathi esikhulu embikweni emithathu yokucina yokukhuluma ngesifundo semfundiso ezehlukeneyo lokunjalo lezo esizilethileyo Ngiyakhumbula nje kulesi sikhathi ngizakunika indawo encinyane phakathi lapho linabantu kuthephu ukuntshintsha amathephu enu. Ngizalitshela lapho sekulungele ukuvula. Kulungile. Manje kufanele ngikhangele lokhu. Kukhangeleka njengexuku lokubamba amehlo kokuzenzela. Kodwa bona abafana kufanele bathole itephu futhi abangeke bayixubanise. Ngabe ngakwenza abantu phandle le abasoke bayizwisise. Ngakho kufanele sikuthathe ngale indlela. Futhi nxa omunye umuntu engaphuma phandle kwekamelo futhi anginike isayini lapho, junior, lapho sebelungele ukutshintshanisa amathephu ngale. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyakhuluma njalo ngomusa wenu lakho konke. Kulungile. Sesilungele manje. Lingawavula. Inkosi ilibusise. Siyathaba ukuba lapha eTabanekeli njalo lobu busuku. Indawo igcwele phambi ngabantu abaningi abamenxa zonke njalo lobu busuku. Lensuku ezintathu ze kumbe izikhathi ezintathu zenkonzo. Ngingafisa ukuthi loba engubani ongalalela ithephu ukuthi bazathanda ukuphenduka futhi bathathe ithephu yobusuku obedluleyo liyitadishe emakhaya enu. Kuyisigaba samanje senkonzo inkosi enginike yona. Ikakhulu ngizathanda abachumayeli ukuyizwa ngingakavakatsheli amabandla abo lokubuya emakhaya abo. Manje ngizathanda ukuthi akuthole lokho. Manje lokhu kusa sikhulume ngesifundo so ukubala usehla ibandla lilungele ukuhamba. Futhi manje lobu busuku uNkulunkulu ethanda sikhuluma ngesifundo sokuthi ebukhoneni bakhe. Futhi siyambonga banganani uNkulunkulu ngethuba lokuthi singabuya ebukhoneni bakhe. Kodwa kuqala ngifisa ukuthi lonke livule emabhayibhilini enu kanye lami umprofethi u-Isaya isahluko 6 sikamprofethi u-Isaya. Siyakwazi sonke ukuthi u-Isaya wayengumprofethi omkhulu nomunye wabaprofethi abakhulu bosuku lwakhe. Waphetha impilo yakhe esahwa ngamasaha okobufakazi njengowafela ukholo emandleni kaNkulunkulu uSomandla. Ebhukwini lika-Isaya isahluko 6 ngiqalisa kundima 5 ukubala. Khona-ke ngathi, maye kimi ngoba mhlawumbe ngiqalise ngendima 1, lingixolele okwesikhatshana. Ngasiqaliseni ngendima 1, futhi sibale sisehla kuze kube phose indima 8. Ngomnyaka wokufa kwenkosi u-Uziya, ngabona inkosi ihlezi esihlalweni sobukhosi, esiphezulu lesiphakemeyo. Le miphetho yesembatho sayo yagcwalisa ithempeli.
Above it stood the seraphims.
Amaserafi ayeni ngaphezu kwayo. Lelo lalelo lilempiko eziyisithupha ngezimbili lagubuzela ubuso balo, la ngezimbili lagubuzela inyawo zalo, la ngezimbili laphapha.
And one cried unto another and said,
nelinye lamemeza kwelinye futhi lathi, ngcwele ngcwele ingcwele inkosi uNkulunkulu wamabandla, futhi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe. Futhi insika zomnyango zanyikinyeka ngenxa yelizwi lakhe owamemezayo, futhi indlu yagcwala intuthu. Khona-ke ngasengisithi, maye kimi ngoba ngiyabhubha, ngoba ngingumuntu wendebe ezingcolileyo, futhi ngihlala phakathi kwabantu bendebe ezingcolileyo, ngoba amehlo ami abonile inkosi, inkosi yamabandla. Wasekuphaphela kimi elinye lamaserafi lilelahle elivuthayo esandleni salo elalilithethe ngodlawo elathini, futhi lathinta umlomo wami ngalo, futhi lathi, khangela, lokhu kuzithintile indebe zakho, lobubi bakho bususiwe, lesono sakho sihlanziwe. Njalo ngasengisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngubani engizamthuma, futhi ngubani ozasiyela. Khona-ke ngasengisithi, ngilapha, ngithume. Inkosi mayibusise ilizwi layo. Ngicabanga ukuthi lo ngumbhalo omangalisayo kakhulu. Siyafumana ukuthi ebukhoneni bukaNkulunkulu abantu bayazinanzelela ukuba yizoni. Singezwa kuhle kakhulu lapho siphandle endaweni ezithiyeneyo futhi sizwe njengokuthi singabantu abahle kakhulu kodwa lapho singake sibuye ekukhweleni kukaNkulunkulu khona-ke siyabona ukuthi sibancane okunganani. Ngimile kungasikude lomngane wami lo engaba lethuba lokumkhokhelela kuKristu uBetco phezulu eNew Hampshire engizingela laye. Sasimile eCold Brook Falls phezulu e-Adirondack futhi kwakuyinkalakatha zempophoma. Ngathatha imuli yami umnyaka odlileyo phezulu khonale ukuyakhangela kuyo emuva khatshana lasemgwaqweni kumele ugade ubuyele ukuze ufike kiyo. Futhi lapho sibona lawo manzi angumbala wesibhakabhaka aluhlaza ejela ngamandla amakhulu kangaka evela ezintabeni futhi empompozela phansi phezu kwamadwala. UBetty wama lapho futhi wangikhangela futhi wathi, yeyi Bili, wenza umuntu azwe emncinyane esibili. Walinganisa phose ikotsha ye-intshi eminweni yakhe futhi ngathi, kunjalo Betty, manje lokho yikho kuphela ayekwazi ngokungena ebukhoneni kukaNkulunkulu ukubona indalo yakhe. Ngiyamangala umuntu owabhala umkhulu kanganani wena nxa wayengakhangelanga phezulu ngobunye ubusuku futhi wakhangela inkanyezi ukuthi zikhatshana okunganani. Inyanga ezimbalwa ezedluleyo umfowethu Fred, umfowethu Hudu lami sasimile nomfowethu Mark Anali phandle enkangala yase-Arizona. Sasilinganisa sizama inkanyezi eyodwa ukuba iseduzane okunganani kweyinye futhi lezi gidi lamabhiliyoni amamayili akhatshana zazingakhangeleki zisedlula ikota ye-intshi kweyinye layinye. Khona-ke siyaqala ukucabanga ngobufakazi besayensi yalokho lezo nkanyezi zingabe zikude kweyinye layinye kulalokho esiyikho kizo. Bona ukuthi kunjani. Khona-ke siyananzelela ukuthi sibancinyane okunganani lapho sinanzelela ukuthi umkhulu okunganani nokuthi sisondele kanganani ngokungena ebukhoneni bakhe. Ngenye indlela kumbe okunye kuhlezi kuletha impumela enkulu phezu kwabantu ukubuya ebukhoneni bukaNkulunkulu. Sengabona isikhathi enkonzweni yami lapho ubona ubukhona bukaNkulunkulu bubuya endaweni enjalo ukuthi kwaletha umuntu phezulu futhi nje ambule impilo kibo futhi abizele izono zabo nenhlobo zonke zokungaziphathi futhi kuletha ukuthula okungcwele phakathi kwabantu baze baphume phandle komzila wokukhulekelwa bengakabuyi ukuzokhulekelwa futhi bagijimele ku-altare futhi bazilungise lo Nkulunkulu bengakabuyi ebukhoneni bakhe. Bona kulenye into ngokubuya ebukhoneni bukaNkulunkulu kubangela izinto ukuthi zenzakale. Sengabona abantu belele emibhedeni yezigulane nakuma-stretcher lobo busuku phansi lapho eMexico lapho leyo ngane encinyane efileyo ilele ngaphansi kwengubo ukuthi umama weSpeyini omncinyane amlethayo kumbe umama omncinyane weMexico ngizama ukutsho amlethayo lapho bebona inkulungwane ezithile zalabo bantu abakubonayo mhlawumbe amathumi amahlanu kumbe amathumi ayisikhombisa lanhlanu ekubuthaneni kunye babona leyo ngane encinyane efileyo isiza empilweni. Abafazi baqaleka abantu baphosela phezulu izandla zabo futhi baklabalala ngani bananzelela ukuthi umuntu wayengeke akwenze lokho ukuthi babe sebukhoneni kukaNkulunkulu uSomandla futhi wabangela enye into ukuba yenzakale. Ngibe lethuba ukuzwa abantu abalobu uNkulunkulu bekhuluma kwakhulunywa ngesinye isikhathi ngoCharles Finney umfo omncinyane engela sisindo esingedlula okungaba ngamaphawundi alikhulu lethumi kodwa wayelendlela enamandla yokukhuluma kwaze kwathi wayelinga ukuzwakala kwamazwi ngolunye usuku esakhiweni. Babengela amasistimu e-PA ngaleso sikhathi futhi kwakukhona indoda ilungisa phezulu kwebhalikhoni kumbe phezulu ophahleni lwendawo futhi wezwa umuntu engena ngakho akazanga abekwazi ukuthi babengobani wathula nje futhi umnumzana Fini wayezalinga ukuzwakala kwamazwi emva kokuqeda isikhathi eside emkhulekweni ngaleyo mvuselelo ayeza kuyibamba walinga ilizwi lakhe ukubona ukuthi lingahamba okunganani wanyonyobela ngokuphangisa kuphulupithi futhi wathi phenduka kumbe ubhubhe futhi wathi wakhuluma ngamandla emva kokuba ngaphansi kokugcobo lukaNkulunkulu umuntu waze wawa phansi kubhalikhoni phansi esibuyeni kumbe phezulu esakhiweni esiya esibuyeni. Wathumayela ivangeli ngendlela ethile waze wama eBoston, Massachusetts, efasiteleni elincinyane eliphumela phandle ngoba kwakungela bandla elalingabamba ixuku lakhe futhi wema lapho ngamandla amakhulu futhi wathumayela isihogo indawo enjalo kwaze kwathi amadoda asebenzayo belamabhasikiti abo ngaphansi kwengalo zabo bawela esitaladeni futhi bakhalela isihawu ebukhoneni bukaNkulunkulu. Abathumayeli abakhulu abakade besenelisa ngelizwi likaNkulunkulu ukuletha ukukhona kukaNkulunkulu embuthanweni ngakube kude ukuthi umuntu engatshiswa kangaka enhliziyweni zabo baze bengenelisi ukuqaphela ukukhona bukaNkulunkulu kude lakho. Lapho umuntu wokuqala masinya esewonile futhi esenze into embi futhi lapho uNkulunkulu esiza ebukhoneni bakhe kumbe weza ebukhoneni bukaNkulunkulu, u-Adamu wayengeke ame ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wagijima futhi wacatsha esihlahleni futhi wazama ukuzimboza ngehlamvu lomkhiwa ngoba wayesazi ukuthi wayemile ebukhoneni bukaJehova umdali. Lokho kwaba yikwenza komuntu wakuqala emva kokuba esonile futhi wazama ukubuya ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye lesono phezu komphefumulo wakhe. Wayengela kucatsha ngoba wayesasebuthakathaka. Isono sasingababambi njengalokho esesigxile ngakho enhliziyweni zabantu lamuhla, kodwa wayezizwa ukuthi wayemile phambi komdali wakhe. Manje wazifihla ezixukwini futhi wayengela kuphuma futhi wayengela kuphuma phandle. UNkulunkulu waze wamenzela amalungiselelo. Singabuyela emuva futhi sithathe kuGenesis isahluko 17 lendima 3 lapho ukhokho omkhulu u-Abrahama lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi uNkulunkulu wakhuluma laye kusahluko 17 ngebizo likaNkulunkulu uSomandla. U-Abrahama wawa ngobuso bakhe lokhokho omkhulu inceku kaNkulunkulu wayengela kuma ebukhoneni bukaNkulunkulu loba wayemsebenzele okweminyaka engamathumi amabili lanhlanu ethembekile, kodwa lapho uNkulunkulu esiza ebukhoneni bakhe ukhokho wawa ngobuso bakhe ngoba wayengela kuma ebukhoneni bukaNkulunkulu. U-Exodus 3 siyathatha ukuthi uMose inceku enkulu lomprofethi kaNkulunkulu lapho esephendukile ngangemuva kwenkangala eyo ndoda yayiyindoda engcwele. Wayezalelwe injongo, wazalwa esibelethweni sikamama wakhe ukuba ngumprofethi. Wayezamile ukuthola imfundo yakhe futhi enze konke ayengakwenza ukukhulula abantu bakhe ngoba wazwisisa ukuthi wayezakhulula abantu bakhe. Kodwa lapho ekuzwisisile ngokuma kwesayensi yezenkolo, wayefundiswe kahle. Wayengafundisa amaGibhithe inhlakanipho, ababengabantu abahlakaniphileyo kakhulu emhlabeni. Wayesazi konke ukungena nokuphuma, wayesazi umbhalo kusukela ku-A kusiya ku-Z. Wayezazi izithembiso uNkulunkulu ayezenzile, wayeyazi ngokwengqondo futhi wayeyindoda enkulu yebutho. Kodwa ngolunye usuku ngemuva kwenkangala lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu, wahluthula izicathulo zakhe futhi wawa ezinyaweni zakhe esazi ukuthi wayesemhlabathini ongcwele. Wayengela kuma ngenyawo zakhe lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu wawa ngobuso bakhe njengalokho u-Abrahama akwenzayo. Wayengela kuma ebukhoneni bukaNkulunkulu ku-Exodus 19:19 lapho abantu abakhethwayo bakaNkulunkulu kusukela emuva ezinsukwini zika-Abrahama, kusukela ku-Abrahama kweza u-Isaka, u-Isaka kweza u-Jakobe, u-Jakobe kweza ukhokho futhi iminyaka emva kweminyaka kwaba namadoda angcwele, amadoda amakhulu, abantu abakhethiweyo, usendo olukhethiweyo, abangcwelisiweyo, abantu abangcwele futhi bakhonza uNkulunkulu impilo yabo. Futhi ngolunye usuku uNkulunkulu wathi, buthanisa u-Israyeli phandle lapha, ngiza kukhuluma labo. Kodwa lapho uNkulunkulu esehla phansi esiqongweni sentaba iSinayi, futhi intaba yonke yalumatha umlilo, futhi intuthu yayiqakama kiyo njengesithando somlilo, futhi ilizwi likaNkulunkulu laduma. U-Israyeli wawa ngobuso bakhe futhi bathi, uMose makakhulume futhi hathi uNkulunkulu funa sife. Umuntu ebukhoneni bukaNkulunkulu yananzelela ukuthi uyisoni, kukanti babe wonke besokiwe ngokomthetho. babethwele imilayo layo yonke into kodwa lapho uNkulunkulu ekhuluma futhi beza ebukhoneni bakhe bananzelela ukuthi babephandle babengalunganga kwakulento eyayisilela ngoba babesebukhoneni bukaNkulunkulu yebo futhi bathi mawuthi uMose akhulume futhi hathi uNkulunkulu ngoba nxa uNkulunkulu ekhuluma sonke sizakufa mawuthi uMose akhulume lathi kwakukuLuka 5:8 lapho uPetro lapho indoda enkulu elenkani futhi indoda yemfundzelelo enkulu amandla amakhulu esiwazwisisayo wayenjengengwele umgoli wenhlanzi owaziwayo kodwa lapho ebona isimangaliso sikaNkulunkulu sisenziwa ngumuntukazana kungazathi lokho akunanzelelayo ngaleso sikhathi ukuthi lokho kwathatha okwedlula umuntu ukuphosela zonke inhlanzi emambuleni lapho yena layo yonke imfundo yakhe ulwazi lwakhe lokugola inhlanzi wayegole inhlanzi ubusuku bonke futhi engazange wabamba lutho kodwa wezwa omunye esithi phosela imbule lakho phakathi futhi lapho eqala ukudonsa wayelexuku elikhulu lenhlanzi futhi wananzelela ukuthi wayeyindoda eyisoni futhi wathi suka kimi o Nkosi ngoba ngingumuntu oyisoni ngubani owatsho lokho na uPetro ongcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu wacela uNkulunkulu ukuba asuke ebukhoneni bakhe ngoba wazinanzelela eyisoni u-Abrahama wazinanzelela engalunganga u-Adamu wazinanzelela engalunganga owayeyindodana kaNkulunkulu wazinanzelela engalunganga uMose wazinanzelela engalunganga u-Israyeli njengebandla lesizwe bazinanzelela bengalunganga suka kimi ngoba ngingumuntu oyisoni kazange azame ukuthi manje ngingcwele futhi ngifanele ukwamukela lokhu wathi ngingumuntu oyisoni ngesinye isikhathi owenkolo yokuzenzela layo yonke isayensi yenkolo hhayi engayifunda ngaphansi komfundisi omkhulu othiwa nguGamaliyeli ibizwe lakhe lalingusawuli wasethasusi lo esimazi njengopawuli owenkolo ngokupheleleyo wayesazi konke ukungena lokuphuma kwenkolo yabo wayengumfarisi wabafarisi lo mheberu wamaheberu wayeyindoda eyaziwayo isifundi ekhaliphile elokuqili efundile wayezitsho ukuthi wayemazi uNkulunkulu kusukela eyingane kusiya phezulu kodwa ngolunye usuku endleleni yakhe esehla esiya eDamaseko leyo nsika yomlilo yakhazimula phezu kwakhe futhi wawa ngezakhe esuka enyaweni zakhe esiya emhlabathini othulini futhi wathi Nkosi kuyini ongabe ufuna ukuthi ngikwenze konke ukufundiswa kwakhe okukhulu konke ukufundiswa kwakhe okukhulu kwezesayensi yezenkolo yonke imfundo yakhe kayijongo lutho lapho emi ebukhoneni bukaNkulunkulu ngizathanda ukuma lapha okomzuzu futhi ngithi kuyinto efanayo ungabe ule DD PhD noma yini ongaba yikho ungabe wahamba ebandleni kusukela usasengumntwana ungabe wenza yonke imisebenzi yezenkolo ekhona kodwa ungavele ubese ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye uzazizwa umncane futhi ungabalwa uPawuli wananzelela ukuthi wayephambukile futhi wawela emhlabathini ngaphansi kwemfundzelelo lamandla lapho ekhangela phezulu futhi wabona yena kanye uNkulunkulu ayemchumayela futhi emlwisa futhi ecabanga ukuthi wayemazi futhi wabona ukuthi wayephambukile wawa kusuka enyaweni zakhe esiya emhlabathini ngoba wayesebukhoneni bukaNkulunkulu wabona leyo nsika yomlilo kuthiwani ngoJohane ongcwele omkhulu kusambulo 1:7 lapho etshengiswa umbono futhi wakhangela njalo weza ilizwi likhuluma laye futhi wachibilika ukukhangela ukubona ilizwi futhi wabona izinto zezibane zegolide eziyisikhombisa futhi omunye wayemile phakathi kwezinto zezibane zegolide eziyisikhombisa nenwele ezinjengoboya amehlo anjengamalangabi omlilo inyawo njengensika zethusi wayebotshiwe ngebhanti legolide esifubeni futhi wayethiwa ilizwi likaNkulunkulu futhi lapho uJohane ongcwele omkhulu esehambe loKristu weyama phezu kwesifuba sakhe lapho esenze zonke lezi zinto njengokuba ngitshilo lokhu kuza inkonzo kaPawuli yedlula ezabo zonke lapha ngemva kokuba uJohane esehambe loJesu wakhuluma laye walala laye wadla laye kodwa lapho embona emile lapho leso simo esikhazimulisiweyo wathi wawa njengomuntu ofileyo enyaweni zakhe. Amen. Cabanga ngakho. Singabuya ebandleni futhi sikhulume futhi sidumise uNkulunkulu lokunjalo. Kodwa omfo wethu, lapho simbona esiza, enye into iza kwehluka enhlizweni zethu. Singacabanga ukuthi senza umlando wethu wenkolo ngokuhamba ebandleni lokubhadala okwethumi kwethu. Singacabanga ukuthi sigcina imithetho yebandla futhi sikhulume zonke izivumokholo, kodwa kasikhangeleni kuye kanye. Into yonke iyaguqulwa indlela yonke ngalapho. Yebo, kuliqiniso. Indoda enkulu uJohane ongcwele, indoda enkulu enjengaleyo, iBhayibheli lathi kusambulo 1:7 ukuthi wawasengathi indoda efileyo. Ngemva kweminyaka emithathu lengxenye yobudlelwano noKristu, wayengomunye wababhali bezincwadi, wabhala ngemuva kwakhe, wadla laye etafuleni, walala laye embhedeni, futhi wadlelana laye loba ngaphi ayesiya khona. Kodwa lapho echibilika ukumbona, wayengasela mpilo eyayisele kuye, wawa njengomuntu ofileyo esibuyeni kumbe emhlabathini. Kulungile. Siyabona u-Isaya, u-Isaya 6:5, njengokuba sibalile nje, umprofethi omkhulu onamandla, ungomunye wabaprofethi abakhulu abakhona eBhayibhelini. Kulamabhuku angamashumi ayisithupha lesithupha eBhayibhelini, kulezahluko ezingamashumi ayisithupha lesithupha ku-Isaya. U-Isaya uqala kuGenesisi, phakathi kuka-Isaya uletha iTestamente elitsha, ekucineni kuka-Isaya uletha imileniyamu. Khona kanye uGenesisi, iTestamente elitsha, lesambulo, kuphelele. U-Isaya wayengomunye wabaprofethi abakhulu. Kodwa ngolunye usuku, wayeyame phezu kwengalo kaUziya inkosi enkulu. U-Uziya wayesuswe kuye, futhi wayephansi, wayengumfo omuhle kakhulu, wayeyindoda enhle elungileyo. Nxa leyo nkosi elungileyo, inkosi enhle, yamnanzelela njengomuntu ongcwele, futhi yamgcina ethempelini lakhe. U-Isaya wabona imibono, wayengumprofethi. U-Isaya watshumayela ilizwi, wayengumtshumayeli. U-Isaya wayengumuntu ongcwele. Kodwa ngolunye usuku, emile ethempelini, wehlelwa yisiye ziphupho, futhi wabona inkazimulo kaNkulunkulu. Wabona ingilozi zinempiko ebusweni bazo, impiko enyaweni zazo, ziphapha ngempiko, zimemeza, "Ngcwele, ngcwele, ingcwele, inkosi uNkulunkulu Somandla." Lo mprofethi wananzelela ukuthi wayengasilutho, wathi, "Maye kimi, ngoba ngiyindoda yendebe ezingcolileyo." Umprofethi, umprofethi olamandla wonke weBhayibheli, omunye wabo, "Ngiyindoda elendebe ezingcolileyo, futhi ngihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo. Maye kimi, ngoba ngibona inkazimulo kaNkulunkulu." Futhi wathi, lapho leyo ngilosi imemeza, insika zethempeli zizanyikinyeka emuva laphambili. Mfowethu, lokho kuzakwenza, akusinsika zethempeli kuphela ezizanyikinyeka, kodwa wonke amazulu lomhlaba azakunyikinyeka. Lapho esiza njalo, intaba zizabaleka, futhi nolwandle luzaphela, luklabalale, sifihle ebusweni bakhe lowo ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Kuza kuba isikhathi esibi, ngiyakutshela mngane oyisoni, kungcono obe uzihlolisisa. Kunjalo. Manje u-Isaya wathi, "Maye kini, yindoda yendebe ezingcolileyo, futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolileyo, futhi mina ngilapha abantu balendebe ezingcolileyo." Manje khumbula, nxa amadoda angcwele anjalo azinanzelela ezoni ebukhoneni bukaNkulunkulu, kuyini lokho isoni longela bunkulunkulu azakwenza ngalolo suku na? Bazakwenzani abantu abahlala emihlanganweni? Bazakwenzani abantu ababone amandla kaNkulunkulu, labo abezwa ukubala usehla elizwini, labo ababona uNkulunkulu ezibonakalisa, futhi ngaphezu kwethunzi lokuthandabuza umbhalo wonke ugcwaliseka, futhi bazame ukuyangena ezulwini bengazalwanga ngokutsha, futhi bamukela umoya ongcwele. IBhayibheli lathi, "Nxa umuntu olungileyo esindiswa kanzima, isoni longela kuNkulunkulu baza kuma ngaphi?" Yindawo enjani esiza kuma kiyo nxa sibona uNkulunkulu ezambula khona phambi kwethu, futhi sibone inkazimulo kaNkulunkulu njengokufanayo njengalokho amadoda lawo akwenzayo? Futhi lolo hlobo lwamadoda lwamemeza, aba profeti labahlakaniphileyo ilizwi elisekelwe phezu kwabo nxa bakhala futhi bawela enyaweni zabo futhi baklabalala ngingumuntu wendebe ezingangcwele ukungcola kuza kuba njani kulowo muntu ngaleso sikhathi ongavumiyo lokuvuma izono zakhe na kuza kuba njani kulowo ntanga ongavumiyo ngitsho izono zakhe umfana kumbe inkazana kuza kuba njani kulowo muntu olenhliziyo elukhuni ocabanga ukuthi uyazi okuneni ngendalo kankulunkulu ukwedlula unkulunkulu akwenzayo ngokwakhe na kuza kwenzakalani kulowo muntu oqede yonke impilo yakhe ezama ukuphikisa ibhayibhili iza kuma ngaphi leyo ndoda na cabanga ngakho lokhu yikuvangela lezi yisikhathi sokunyikinya abantu lesi yisikhathi unkulunkulu athi kuzabuya isikhathi wanyikinya intaba isinayi kwesinye isikhathi kodwa kuzakuza ukunyikinya njalo ukuthi yena akayi kunyikinya intaba isinayi kuphela kodwa uzakunyikinya yonke into enganyikinywa kodwa linanzelele wonke umbhalo na kodwa samukela umbuso ongasoze unyikinywe haleluya yonke into enganyikinywa izanyikinywa amazulu azanyikinyeka umhlaba uzanyikinyeka izulu lomhlaba uzakwedlula kodwa lelo lizwi aliyikwedlula ngoba phezu kwaleli dwala ngizakwakha ibandla lami futhi amasango ezihogo awo soze alinqobe yonke into enganyikinywa izanyikinywa kodwa siyemukela umbuso oyilizwi likankulunkulu ngokwakhe futhi unkulunkulu uyilizwi lakhe akazinyikinyi amen oh minabo kodwa siyemukela umbuso ongeke unyikinywe kawunyikinyeki watsho upawuli umbhali wamaHebheru umuntu onjalo nendoda enjalo isikhathi esinje lokuthi babesizwa njani ilakho njalo ngokwethu sibone inkazimulo kankulunkulu njengalawo madoda akwenzayo sibili sikubonile sibonile inkazimulo kankulunkulu njengo-abrahama wayibona sabona inkazimulo kankulunkulu njengomose wayibona insika yomlilo efanayo amandla afanayo kankulunkulu ukristu ofanayo ezembula ezitshengisa egcina ilizwi lakhe osukwini lokucina singafika njani lapho-ke futhi sihambe futhi sikuphathe lula kangako na singahamba njani ngalapho futhi sibambelele kuzivuma nkolo zethu nenhlanganiso zesonto futhi singathathi ilizwi likankulunkulu kuza kuba yini kithi kulolo suku na kuzakwenzakala njani ngathi lapho sibone inkazimulo kankulunkulu abanye abantu baza kumakhatshana futhi benze inhlekisa ngakho abanye baza kuhleka abanye baza kubiza ngokuthi ikwedlulisa amalawulo abanye bakubiza ngokuthi ukufunda ingqondo abanye bakubiza ngokuthi ubhelize zebhabhu abanye bakubiza enye into kumbe okunye njengesaga esidala sinjalo iziwula zihamba ngezicathulo ezilezipikili ngaphansi ezimakhanda khulu lapho ingilosi ezesaba ukunyathela khona kunjalo isiwula sithe enhliziyweni yaso akula nkulunkulu lapho ebona unkulunkulu ebonakaliswa ngokupheleleyo ngelizwi lakhe uqobo hatshi ngesivumankolo kodwa ngelizwi lakhe futhi-ke ahambe khona phezu kwakho futhi akwenze inhlekisa yakho uyisiwula ngoba unkulunkulu uyilizwi futhi unkulunkulu wazibeka sobala kuye futhi uyisiwula ibhayibhili latsho kuza kuba yini kuye lapho kumele ame kuleyo ndawo kuza kwesabeka kulowo muntu kulolo suku ongelakunkulunkulu izoni eziphendukileyo loba kunjalo azila kwesaba oh hatshi isoni esiza kuphenduka siyakwazi ukuthi kulomhlatshelo wegazi olindeleyo ukuma endaweni yaso yikho lokho okunginika induduzo ngabona inkazimulo kankulunkulu ngezwa amandla akhe ngiyakwazi ukuthinta kwesandla sakhe ngiyakwazi ukuthinta ngokujezisa kwakhe ngiyakwazi ukuthi ungunkulunkulu futhi ngiyakwazi ukuthi ngiphilile kodwa kulo yedwa ongimeleyo lapho ameni kulo yedwa lo omayo lapho futhi athi baba beka bonke ububi bakhe phezu kwami ngoba wangimela phansi emhlabeni haleluya khona-ke ngiyahamba esihlalweni sobukhosi sikankulunkulu ngesibindi nginomusa enhliziyweni yami ukwazi ukuthi kakusikho ngemisebenzi emihle kodwa ngesihawu sakhe isindisiwe hatshi lokho engingakwenza lokho engingakujoyina lokho engingakutsho kodwa kungomusa wakhe ukuthi wangisindisa akumangalisi imbono imbongi eyayibambe lokho yaklabalala umusa obangalisayo umnandi kanganani umsindo owasindisa ohluphekayo njengami ngake ngalahleka kodwa manje sengitholakele isiphofu kodwa manje sengibona ngingahamba njani ezulwini ungahamba njani ezulwini singeke sikwenze thina futhi kakula enye indlela yokukwenza kodwa kulo yedwa owenza indlela futhi uyindlela njalo sifika njani kuye na umoya munye umoya wakhe sipapathizwe emzimbeni munye lo ozaphakanyiswa njengesizingelezane sizaphuma phandle komhlaba njengesazi sezenkanyezi yalolu suku lokugcina ekholweni lukankulunkulu amen sibili izoni eziphendukileyo azidingi kukhathazeka omunye ukhona endaweni yabo oh khona-ke emva kokuba sesibuye ebukhoneni bakhe manje futhi sisazi besisebukhoneni bakhe simbonile esenza izinto azenzayo lapho elapha emhlabeni ukwazi njani ubakwazi njani ivini olikhangeleyo ngenxa yesithelo esithelayo ukwazi njani ibandla oyakilo ngezithelo elizithelayo ujesu wathi lowo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo manje siyabona akaze asimisele ukuyakwenza inhlanganiso zamasonto akaze asimisele ukuyakwenza izivumankolo kodwa wasixwayisa ngokumelana lokunjalo ngoba lowo ozasusa loba yini kulo kumbe angezelele loba yini kulo lowo uzakhutshwa ingxenye yabo ebhukwini lokuphila bona ngakho kasimiselwanga ukwenza ulutho kodwa ukuhlala lalelo lizwi futhi nxa umuntu ethunywe ngunkulunkulu uzahlala lelizwi ngoba unkulunkulu uthuma kuphela ngelizwi lakhe bona bona kumele ahlale ngelizwi lakhe khona-ke lapho sisiza ebukhoneni bakhe lapho umuntu angavele abuye ebukhoneni bukankulunkulu uguquliwe nini lanini nxa kukhona inguquko kuye manje kulalabo abangahamba ebukhoneni bukankulunkulu futhi bangabi landaba lakho wayengamiselwanga impilo kodwa uba wayemiselwe ngaphambili ngunkulunkulu masinya lapho lokho kunyakaza kuqala ukutshaya uyakwazi lokho kuyalumatha umlilo khangela lezo sibhebe esincinyane phansi lapho kulolo suku esamariya lowo mfazi wayesesimweni esibi ngokwengqondo langokwenyama siyakwazi lokho kodwa masinya lapho ebona lezo sibonakaliso zisenziwa zikamesiya wathi siyakwazi umesiya uyeza ukuzokwenza lokhu wena kumele ube ngumprofethi wakhe wathi ngingulowo mesiya owabhalwayo ukuthi uyeza wakunanzelela akazange abuze omunye umbuzo futhi waqala khona masinyane ukuba lomthwalo ukwazi ukuthi nxa wathola lokhu futhi wabuya ebukhoneni bukankulunkulu wayelomlandu ukuthi atshele omunye umuntu ngakho haleluya kuqondile loba ngubani obuya ebukhoneni bukankulunkulu ulomlandu phambi kukankulunkulu kusukela kulowo mzuzu kusiya ukutshela omunye umuntu khangela u-Abrahama khangela uMose khangela uPetro khangela uPawuli ngesikhathi besiza ebukhoneni bukankulunkulu bazinanzelela ukuba izoni futhi banameka ubufakazi babo ngempilo yabo khangela ikhosikazi elincinyane wayengasela kuma futhi wahamba edolobheni futhi watshela abantu wozani libone indoda engitshele izinto engizenzileyo kayisuye lowo uMesiya na babengela kukuphika ngoba kwakungumbhalo ngeqiniso yebo kufanele bakwenze indoda lapho silomlando wokutshela abanye njengoMose akwenzayo njengoPetro akwenzayo njengoPawuli akwenzayo emva kwalezi zinto likubonile labuya ebukhoneni bakhe ulomlando ngombiko ukuthi ufike komunye umuntu awungeke uhlale nje uthule lakho kumele ukuhambise komunye umuntu ngiyakhumbula udadewethu omdala wayevame ukuba lapha umama kamfowethu Graham Snelling wayevame ukuhlala khona lapha ebandleni futhi wayehlabela ngisanda kufika nje ngiyagijima gijima gijima futhi nje ngisanda kufika nje futhi angeke ngihlale phansi wayefumene enye into nje ngahamba ebandleni elincinyane labansundu ngapha eLouisville futhi bonke babemile behlabela ngiyagijima emgaqweni omkhulu wenkosi ngisanda kuwuthola nje futhi ngenyuka ngomgwaqo omkhulu kulenye into ngakho lapho uthola uKristu awungeke uzithulele futhi insuku zakho zonke ungumuntu oguqukileyo ngoba lapho impilo lempilo kusiza ndawonye kwenza ukukhanya okukhazimulayo qiniso lapho ibhalubhu lixhunyaniswa locingo ngako libhalubhu eliqondileyo kufanele liphe ukukhanya lapho ukugeleza kwamandla kagetsi lebhalubhu kusiba ndawonye akula okokwenza kodwa ukusabalalisa ukukhanya kufanele kukwenze lapho indoda kumbe umfazi emiselwe ngaphambili empilweni yelaphakade futhi bebona ukugeleza kwamandla kankulunkulu kubamba lelo bhalubhu uzaphosela ukukhanya yonke indawo okungayenelisa. Ungabe ungedlulisi ilinganiso sikagetsi esilitshumi, kodwa uzasabalalisa lokho kukhanya olakho. Nxa ungasiso silinganiso sikagetsi esingamakhulu amahlanu, sabalalisa ukukhanya kwesilinganiso esilitshumi sikagetsi. Nika ukukhanya kwakho. Makuthi ukukhanya kwakho kukhanye phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yakho emihle, kuthi badumise uBaba osezulwini. Yebo mnumzana, lapho umuntu exhumana noNkulunkulu uzinanzelela engalunganga, umuntu angahamba njani ngalapho futhi azigqaje ngokuthi umkhulu okunganani lakho konke lokho akwenzileyo? Lapho engasilutho, akasilutho kwasekuqaleni. Ngolunye usuku phansi eMemphis, Tennessee, kumbe enye, angikholwa ukuthi kwakuseMemphis, kwakungenye yezindawo lapho ngangilomfowethu Davis futhi wayesiba lemvuselelo. Kwakungabe kuyiMemphis, futhi sahamba endlini yemidlalo, futhi babesiba layo phakathi lapho, hathi indlu yemidlalo. Kwakungathi yindawo yendlini yemifanekiso yobungcwethi, futhi babele lezithombe ezinkulu lezo ababezithole endaweni ezehlukeneyo zomhlaba zokwehlukeneyo, oHercules lokunjalo, futhi abadwebi ababezipendile. Futhi-ke babelokuhlolisisa kwendoda eyayisinda amaphawundi alikhulu lamashumi amahlanu. Yazi ukuthini ukuthi ubiza okunganani na? Amasenti angamashumi ayisificaminwembili lane. Yikho kuphela ayikho amasenti angamashumi ayisificaminwembili lane. Yiwo kuphela amakhemikhali ongawathola kuye. Kulomlotha owenele ukufafaza isidleke sesikhukhukazi, futhi kuleyeneleyo i-calcium encinyane nje, i-potassium encinyane, kungathengiswa kwamasenti angamashumi ayisificaminwembili lane. Kodwa siyalondoloza nje amasenti lawo angamashumi ayisificaminwembili lane, futhi siwatotoze. Kwakulabafana ababili bemile lapho, futhi omunye wakhangela omunye wathi, "Jimmy, asibizi lutho, asinjalo na?" Wathi, "Hatshi, asinjalo, John." Wathi, "Kodwa manini okomzuzu bafana? Lilomphefumulo phakathi lapho obiza inkulungwane ezilitshumi zemihlaba ongahlengwa ngamandla kaNkulunkulu nxa ungakuvumela nje." Umuntu lapho ebona izinto lezi ulomlando wokutshela abanye. Ngabona lapho ngisasengumfana nje, ngaqeda impilo yonke kikho. Ngilusizi kuphela ngilempilo eyodwa, ngifisa aluka ngilenkulungwane ezilitshumi. Nxa nganyile laphakade bengizabe ngilokhu ngifuna ukutshela abantu ngakho, ngoba kuyinto enkulu kakhulu engake ngayifumana. Nxa ungabala u-Ezekiyeli 33, isahluko 33 sika-Ezekiyeli, wakulomlindi owayebekwe phezu kompotshongo, futhi lumlindi wayelomlando ngedolobho lonke. Amen. Manje vuka, zivuseni kusazela senu sikamoya okomzuzu. Lapho ngisiya kulumbhalo, lowo mlindi wayemele abe yindoda efundisiweyo. Wayemele abekwazi lokho ayekwenza, loba ngumango onganani. Masinyane bevuka isitha, wayesibona. Wayebona ukumatsha kwabo, wayebona umbala wabo, wayengatsho ukuhlelwa nokulandelana kwabo. Khona nje lokho amehlo omuntu angakubona, wayengakubona. Futhi wayephakeme kulabo bonke, ngoba wayefundiswe ukwazi isitha. UNkulunkulu wayefuna idolobho lonke esandleni sakhe. Mlindi, isikhathi bani sobusuku? Haleluya! Yiyo indlela amasotsha kaNkulunkulu ayiyo lamuhla, afundiswe elizwini lapho kusiza ulutho olulolongiweyo kancinyane okulenye into engasimbhalo. Bayaxwayisa ibandla labo ulutho olungayisilo Bhayibhili, ulutho olungayisilo olungafaniyo loNkulunkulu, okunjengokuba nokudla kwemisobho, imidanso layo yonke into okuholisa abelusi. Lezo zinto azilunganga. Imidlalo yamadayiza lamaphathi amakhasi emabandleni akuqondanga. Futhi umlindi oqotho emdulwini osohake waba ebukhoneni bukaNkulunkulu. Nxa engekho emdulwini, nxa efanele nje ukuba semdulwini, umduli ungabe ungekho phezulu ukwedlula ibandla lonke. Kodwa nxa engumlindi oqondileyo, uNkulunkulu uyamphakamisela phezulu ezigabeni abanye bonke abangeke bafike khona. Kodwa uyakhangela umhlambi, futhi uNkulunkulu uyakufuna kuye umuntu kaNkulunkulu oma ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi esazi ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu, futhi esazi ukuthi uNkulunkulu uyagcina ilizwi lakhe, futhi akhangele uNkulunkulu esenza ngokwakhe, futhi esenza umsebenzi wakhe, futhi agcine ilizwi lakhe. Khona-ke akulandaba zingaki inhlanganiso kumbe inhlanganiso zesonto ezizama ukudabulela phansi, uyakwazi ukuhlelwa nokulandelana kwesitha. Amen. Uyakwazi lokho okokutshela ibandla, umlindi sibili. Nxa sivumile ukuthi unguye besisebukhoneni bakhe, futhi sivumile izono zethu zesuliwe ebhukwini lomkhumbulo wakhe, akula muntu kodwa uNkulunkulu ongakwenza lokho. Manje ungenza loba yini kimi, ngiza kulixolela, kodwa ngiza kukhumbula. Nga ngingenza ulutho kuwe, ungangixolela, kodwa uza kukhumbula.
But God can forgive and forget it.
Kodwa uNkulunkulu engaxolela futhi akukhohlwe. Cabanga ngalokho, engakukhumbuli khona. Amen. Lokho kungenza ngizwe kuhle. Lapho kungazakhunjulwa futhi, akulalutho olungakwenza kodwa uNkulunkulu. Akula kodwa uNkulunkulu ongakwenza lokho. Wathi kuza kwesula ebhukwini lakhe lomkhumbulo. Angeke ngikwenze, awungeke ukwenze, ngoba kuphela lilaleyi imizwa emincinyane ekhawulayo.
He can absolutely forget that it ever was.
Kodwa akalamkhawulo uNkulunkulu engakhohlwa impela ukuthi kwake kwenziwa. Amen. Inkosikazi elincinyane lavela ebandleni lasemaphandleni futhi ubaba wakhe wayengumtshumayeli oklabalalayo wesidala, umtshumayeli omemezayo kumbe ilunga lebandla. Futhi ke wangena edolobheni futhi wayesezihlanganise labafazi phansi lapho futhi waqala ukwenza njengalokho ababekwenza le miceco. Futhi ngolunye usuku wayengathi ulenhloni ngobaba wakhe nomama ukuthi babuye, kumbe ubaba wakhe bengisitsho umama wakhe wayesefile. Ngakho indoda endala into kuphela ayengayenza ikuvuka ekuseni adle ukudla kwakhe kwekuseni futhi athathe iBhayibheli futhi alibale futhi akhale futhi akhuleke futhi amemeze usuku lonke futhi agijime phezulu laphansi ekamelweni futhi wayengathi uyayangeka kancinyane. Ngakho khona-ke lapho isikhathi sonke ebusuku lapho ebamba iBhayibheli waqala ukulibala wayevuka embhedeni futhi amemeze, dumo kuNkulunkulu, haleluya, oh dumo kuNkulunkulu, atshayelele phansi inyawo nje lokukhala ingxenye yobusuku. Ngakho ngolunye usuku wayeza kuyalibazisa amalunga ebandla lakhe ephathini encinyane letiye njengalokho behlala bekwenza, liyazi. Ngakho wayengazi lokho ayengakwenza ngobaba wakhe. Phezu kwakho konke kwakungubaba wakhe. Ngakho wanuma ukumbeka endlini yaphezulu futhi athi, baba, awufuni kuba lapho abafazi laba abakhona, uyafuna yini? Wathi, hatshi, angikholwa ukuthi ngiyafuna ukukwenza lokho. Wathi, awu, siza kuba labafazi bebandla phezulu lapha lamuhla futhi siza kuba nomhlangano omncinyane, umhlangano omncinyane womkhuleko. Ngakho ngiyakutshela, baba, kungani nje ungenyukeli endlini yaphezulu? Wathi, ngiyakholwa nje ngiza kwenza lokho. Ngakho wathi, vala ibhuku leli elihle futhi wamnika elokumiswa kwamazwe, wamthathela iBhayibheli ukuze athule. Ngakho wayekwazi nga wayebala iBhayibheli ngani wayezaqala ukwenza umsindo omningi phezulu le. Ngakho uphezu kwabo, uyazi, lapho ababesiba lephathi yabo. Ngakho wamnika elokumiswa kwamazwe wathi, lokhu kuhle, kufanele ukubale, baba, ngoba kuyatshela iqiniso lonke ngomhlaba. Oh, wathi, ngizathokoza ukubala lokho. Ngakho wathi, manje wena hamba phezulu le futhi uzithulele sibili abafazi laba baze basuke, futhi ke ngiza uphenduke phansi futhi ke ungenza loba yini ongafuna ukuyenza. Wavuma ukukwenza. Ngakho waya endlini ephezulu wahlala phezulu lapho futhi bonke babesiba lephathi yabo yetiye, liyazi, bekhuluma ngosibani bani futhi liyazi ukuthi kuhamba njani ukuba lazo sonke lezo zikhathi ezikhulu futhi phose lezo zikhathi. Enye into yaqhamuka endlini ephezulu, konke ukuklabalala lokweqayeqa liplasita isiwa. Indoda endala igijima phezulu laphansi endlini ephezulu khona kalukhuni ngokwenelisa kwayo, iseqa phezulu laphansi futhi iklabalala, dumo kuNkulunkulu, dumo kuNkulunkulu. Abafazi abazange babekwazi lokho okwenzakalayo phezulu le, lokho ababelakho endlini ephezulu. Ngakho phansi emastepusini wabuya ngamandla ayewenelisa. Wathi, baba, ngikunikele zokumiswa kwamazwe ukuthi ulibale. Wathi, yebo, ngiyakwazi, uyazi. Wathi, bengibala kulelele zokumiswa kwamazwe lapha lapho okule ndawo olwandle leyo engelaphansi eqinayo. Futhi wathi, ngibale lapha eBhayibhelini izono. Wathi, wabeka izono zami olwandle lokukhohlwa. Dumo kuNkulunkulu. Wathi, lokhu zisehla kazila ziphetho, ziyaqhubeka nje zisehla. Kunjalo futhi wayememeza ngakho. Hawu, kunjalo uNkulunkulu ubeka izono zethu olwandle lokukhohlwa, uyazesula futhi zinjengokuthi azizange zenzakale. Oh, minabo khona-ke sima ngomusa kaNkulunkulu ngoJesu Kristu iNkosi yethu, simsulwa futhi singcwele, singcwele njengalokho ayeyikho. Ngoba akangiboni lapho ngisiza lapho. Ubona indodana yakhe uqobo. Indlela kuphela angabona angeke angibone. Ngoba ngikundodana yakhe. Futhi ubona kuphela indodana yakhe. Akumangalizi lokho na. Akudingi ukuba sicabange ngezono futhi. Konke akuseko. Kungaphansi kwegazi. Yebo mnumzane. Akudingi sikhathazeke ngakho futhi. Konke kuphandle. Futhi kuphandle komkhumbulo kaNkulunkulu. Akakukhumbuli njalo. U-Isaya, lowo mprofeti omkhulu. Lapho evuma izono zakhe wathi. Maye kimi. Ngoba ngiyindoda yendebe ezingcolileyo. Umprofeti, indoda yendebe ezingcolileyo, futhi lebandla lami lingcolile. Bona, abantu engitshumayela kibo bangcolile, ngingcolile, futhi maye kimi, kodwa nanku kusiza ixuku lengilosi phansi, livela enkazimulweni kaNkulunkulu, liphephethela emuva amayezi, futhi ngakhangela phezulu, futhi ngabona umphetho wesembatho sakhe ugcwalisa izulu lonke, futhi ngiyakhangela ingilosi lezi ezingazange zikwazi ukuthi isono siyini, ngazange zibe kwazi ukuthi isono sasiyini, futhi lapho ebukhoneni bukaNkulunkulu zazile mpiko ezimbili ebusweni bazo, zile mpiko ezimbili enyaweni zazo, futhi ziphapha ngempiko ezimbili, futhi ziyamemeza imini lobusuku, ngcwele ngcwele ingcwele inkosi uNkulunkulu. Lokho kungakwenza uzwe ungathi kawungcwele. Akukwenzi na? Manje kuyini akwenzayo? Wathi, maye kimi. Futhi lapho evuma izono zakhe. Futhi wathi, maye kimi. Ingilosi yahamba lapho futhi yathatha udlawo. Yadobha ilahle lomlilo. Elalimela umoya ongcwele lomlilo. Futhi yabuya lapho futhi yalibeka phezu kwendebe zomprofethi. Futhi yathi, sengikuhlanzile. Khona-ke, impiko ziphephetha indlela yazo. Njengalokho, yasusa amaketheni ezikhathi. Futhi wezwa uNkulunkulu ethi, ngubani ozazihambela. Kodwa emva kokuba esethole ukuthi kwakule ndlela yokususa isono, uNkulunkulu wayefuna omunye umuntu ukuthi amhambele. Futhi wathi, nangu mina ngilapha, ngithume. Wayekade esebukhoneni bukaNkulunkulu. Futhi wayevume izono zakhe. Futhi ehlanzwe ezonweni zakhe. Futhi wayelungele inkonzo. Amen. Njengembongi yakubamba lokho yathi, izigidi manje zisesonweni lasehlazweni ziyafa. Lalela ukukhala kwabo okulusizi lokubuhlungu. Phangisa, mfowethu, phangisa ekukhululweni kwabo. Phendula masinya, Nkosi, ngilapha. Lapho ngicabanga nge-Afrika, e-India, lasemhlabeni jikelele. Izigidi zamahedeni zimemeza, futhi zikhalela izihawu. Futhi ngubani ozahamba, hathi kubanika iphetshana, kodwa abalethele uJesu Kristu, omunye ebukhoneni bakhe, njengoMose, owayengehla phansi lapho futhi abatshengise inkululeko yeqiniso, hathi kubenza bajoyine ibandla, kumbe baxhawulane izandla, futhi babe lesivumokholo, kodwa balethe inkululeko emiphefumulweni yabo, indoda enhle, elobuNkulunkulu, yebo, u-Isaya, wavuma izono zakhe futhi wahlanzwa. Emva uJakobe eselwe ubusuku bonke, ekuvumeni izono zakhe, ngiyayikhumbula indawo ayekiyo na, yayibizwa Phinehel, P-E-N-I-T-E-L, Phinehel, ibala Phinehel ngesiHebheru, litsho ubuso bukaSomandla uNkulunkulu. UJakobe, umkhohlisi omncinyane, wayegijime yonke ibizo lakhe lalinguJakobe, okutsho ukuthi iqili, lowo umkhohlisi, wayebaleka impilo yakhe yonke, khatshana loNkulunkulu, kodwa lapho ethola isikhathi sinye ebukhoneni bukaNkulunkulu, ePhinehel, ebusweni bukaNkulunkulu, wabamba uNkulunkulu, futhi wayengeke amyekele. Nkulunkulu, sidinga oJakobe abanengi. Wabambelela ebusweni bukaNkulunkulu, ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wahlala kwaze kwaba yikuphuma kwelanga. UNkulunkulu wathi, yeka ngihambe, ngoba ilanga liyaphuma. Futhi wahlala ebusweni bukaNkulunkulu, ilanga laze laphuma. Kodwa wahamba, elungisisiwe, futhi wasindiswa. Oh, kwakuyinto enkulu okunganani okwakuyiyo. Manje, ukuba kwazi ukuthi walwisa, yikho, wayebonile izibonakaliso zikaNkulunkulu, wayebela maphupho ngoNkulunkulu, kodwa lezi kwakuyisikhathi esisodwa, esebusweni bukaNkulunkulu, ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kucabangeni, bangani, manje lapho siphangisa, ebukhoneni bukaNkulunkulu. umuntu uyaguqulwa. UJakobe waguqulwa. Manje wayengahamba noNkulunkulu. Yebo wayengumuntu owahlukileyo kulalokho ayeyikho lapho esiya phezulu khonale. Impi yayisiphelile manje. Yebo mnumzana, futhi waqala ukwakha i-altari. Wayengajwayelanga ukwakha ama-altari, uyazi. Kodwa ngiyakutshela, lapho usiza ebukhoneni bukaNkulunkulu, ufuna ukwakha i-altari kwenye indawo. Ufuna ukuthola enye indawo lapho ongakhuleka khona. Wakha i-altari. Wahlanzwa, futhi uNkulunkulu wayesenqobile. Futhi uJakobe waguqulwa. UJakobe iqili, usiya ku-Israyeli, inkosana, esiba lamandla loNkulunkulu. Yikho okwenzakala kuJakobe, iqili, umkhohlisi, ongalunganga, ongangcwele, umkhohlisi, wakhohlisa umfo wakhe. Wantshontsha kuzibulo njengalokho okwakuyikho kumfo wakhe. Wathatha indlela encinyane engcolileyo yokukwenza. Umkhohlisi onjalo wakhohlisa ubabazala wakhe. Wabeka izigodo zepopula futhi wenza amathole alamabalabala lapho inkomo zimithi zisiza lapho zikhangela kikho. Futhi izimvu zazibona lezo zigodo ezimabalabala futhi senze inkomo ezimabalabala sizinike uphawu lokuzalwa. Umkhohlisi ekhohlisa ubabazala wakhe uqobo, wakhohlisa umama wakhe, wakhohlisa ubaba wakhe, wakhohlisa umfo wakhe. Kodwa lapho nje efika phakathi wayengumkhohlisi, wayebaleka yonke indawo ayesiya khona, ehlezi ebalekela uNkulunkulu. Wayebalekela umfo wakhe, kodwa lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu, wananzelela ukuthi wayeyisoni. Kuyini akwenzayo? Kuyini akwenzayo? Wabona ithuba lakhe. Wayehlangane nenye into ayengazange acabange ngayo ngaphambili, futhi wahlala lapho kwaze kwathi izono zonke zaphela.
Oh,
oh minabo, uNkulunkulu wamngenisa ebukhoneni bakhe uqobo. UNkulunkulu uyaphatha indlela yokungenisa abantu ebukhoneni babo. Khonake bese besenza isinqumo sabo. Abanye babo bayambalekela, abanye bagijimela kuye nxa bemiselwe ngaphambili empilweni. Bakukholwa, bayabambelela kukho. Nxa benganjalo bazama ukubaleka futhi bathi kakulalutho kukho. Bona futhi nguye lowo mfo olahlekileyo. Umuntu ovuma isono sakhe uza kuthethelelwa. Nxa ufihla isono sakho awusoze uphumelele. Hatshi, ngakho uJakobe lapho uyazi usuku olulandelayo wahlangana lo-Esawu umfo wakhe. Wayengasadingi usizo kuye leso sikhathi. Wayengadingi amabutho akhe. Wayesemsebenzini esakha ama-altari. Wayengasamesabi u-Esawu futhi. Amahubo 16:8 uDavida wathi, ngibeke inkosi phambi kwami. Leyo yinto enhle yokwenza. Amahubo 16:8 ngibeke inkosi phambi kwami. Ngakho wayengeke adideke ngakho. Wayefuna ukuba lesazela ngobukhona bakhe. Ngakho uDavida wathi, ngibeke inkosi izikhathi zonke phambi kobuso bami. Manje mina Davida, ngibeke inkosi phambi kobuso bami izikhathi zonke. Ukwazi ubukhona bukaNkulunkulu. Angeza ke kube isifundo esihle kithi sonke lobu busuku na? Beka inkosi phambi kobuso bethu ukuze sibe lokwazi ubukhona bakhe. Ambeke kuqala. Ngani na? Mbekeni yena kuqala phambi kwakho. Ngani na? Khonake kawuyibona lapho unanzelela ukuthi izikhathi zonke usebukhoneni bukaNkulunkulu. Lapho linanzelela uNkulunkulu ukhona, uyakhangela lokho okukhulumayo. Umuntu lapho ecabanga ukuthi uNkulunkulu akakho, uyathuka, uyakhanuka abafazi, uzakwenza, uyantshontsha, uyaqila, aqambe amanga. Angenza loba yini lapho ecabanga ukuthi uNkulunkulu akamboni. Kodwa umlethe ebukhoneni bukaNkulunkulu, uza kukuyekela khona manje. Bona futhi uDavida wathi, ngibeke inkosi izikhathi zonke phambi kwami. Leyo yinto enhle. Akumangalisi uNkulunkulu wathi wayeyindoda eyayisenhlizweni yakhe uqobo. Umuntu uza kwenza konke lapho ecabanga ukuthi uNkulunkulu akakho eduzane. Kodwa lapho enanzelela ukuthi uNkulunkulu useduze, selake lananzelela isoni. Yeka umuntu olobu uNkulunkulu aze phambili, uzachiya kuthuka kwakhe nxa lokuhlonipha konke. Bona akasoze akhulume insomo ezingcolileyo ayengazikhuluma. Bona uzachiya lokho ngoba uyakwazi ukuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uhlala ethebhanekeni labantu bakhe. Bona ngemva kokuba uDavida esenze lokhu, wathi Inhliziyo yami izathokoza. Ngifisa ngabe ningakubala amahubo 16. Inhliziyo yami izathokoza futhi inyama yami izaphumula ethembeni. Ngani? Inhliziyo yami izathokoza ngoba ngilonkulunkulu phambi kwami isikhathi sonke futhi inyama yami izaphumula ethembeni. Nga ngingafa izavuswa njalo ngoba akayikuvumela ongcwele wakhe ukubona ukubola. Njalo akayikuchiya umphefumulo wakhe esihogweni. Bona, lapho uDavida ebeka uNkulunkulu phambi kwakhe, futhi esazi ukuthi isikhathi sonke wayesebukhoneni bukaNkulunkulu, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu. Manje lalelani, bandla, ngiyalithanda, futhi ngifuna lingilalele manje, njengomfowethu Makholi, wayevame ukuthi ngiza kukhuluma enye into. Veka inkosi phambi kwakho izikhathi zonke, njalo ungenzi lutho, ongasoze ulwenze ekukhoneni bakhe. Ngoba ukukhangele, bona, inkosi ibahanqile labo abamesabayo, aka uhlala nje duzane lawe, futhi uyazi yonke into oyenzayo, futhi kufanele ukunanzelele lokho. Lapho uqala ukukhuluma amanga, ungakwenzi, kumbula, uNkulunkulu ukulalele. Nga uqala ukwenza ukuqilibizela, okuncinyane, ungakwenzi, uNkulunkulu ukukhangele. Nga ungaqala ukuphatha ibizo lakhe ngeze, ungakwenzi, uNkulunkulu ukulalele. Uqala ukubhema igwayi, ukukhangele, bona, eyakhe, sasivame ukuhlabela ingoma, yonke indlela usiya ekhaya, nomphefumulo, lelihlo elikukhangeleyo. Inyathelo lonke olithathayo, leli ilihlo elikhulu likhangele, kulelihlo elikukhangeleyo. Kumbula, yenza njengoDavida, beka inkosi izikhathi zonke phambi kobuso bakho. Konake, inhliziyo yakho izathokoza, lenyama yakho izakuphumula, ethembeni. Ngoba wakuthembisa, yebo mnumzana, wayekwazi ukuthi wayezavuka, ngoba uNkulunkulu, wayekuthembisile, kulungile. Lapho singena ebukhoneni bakhe, siguquliwe, asisoze sihlale sinjalo, khangela indlela yonke, ezikhathini ngokuhamba konke kwempilo emuntwini, khangela u-Abrahama, uthi awu, impilo eguquliweyo njengeyabatshumayeli nje, ohatshi, impilo eguqukileyo, ngeyomuntu wonke, bona, manje u-Abrahama wayengumlimi, kodwa lapho esizwa ilizwi likaNkulunkulu likhuluma laye, futhi wabona lowo mbono, waba ngumuntu oguququkileyo, kusukela kuleso sikhathi kusiya. Wazehlukanisa lezihlobo zakhe kubo bonke ahlanganyelana labo futhi wahamba njengesihambi lomfokazi elizweni labezizwe impilo yakhe yonke ehlala emathenteni ngoba wavuma ngokusobala ukuthi wayedinga umuzi omakhi lomenzi wawo wayenguNkulunkulu wayekwazi ukuthi kulonkulunkulu futhi kwakukhona umuzi kwenye indawo umakhi lomenzi wawo wayenguNkulunkulu yikho lokho amaHebheru 11 asitshela khona ukuthi wayedinga umuzi lo umakhi wawo lomenzi wawo kwakunguNkulunkulu wayengumuntu oguqukileyo ukanti wayengasilutho kodwa umlimi nje kuphela kodwa wabona umbono futhi wabuya ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi waba indoda eguqukileyo kusukela lapho kusiya uMose wayengumalusi kodwa wayeyindoda eguqukileyo lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu wayeligwala wayebalekela uFaro kanye lebutho lonke ngemuva kwakhe kodwa elentonga esandleni sakhe wabuyela emuva wathatha isizwe sonke. Bona, ngani, weza ebukhoneni bukaNkulunkulu, wayengumuntu oguqukileyo, umalusi. UPetro, umgoli wenhlanzi, wayengazi lutho, ngokugola inhlanzi, kumbe engazi lutho ngoNkulunkulu, into kuphela ayeyazi mhlawumbe, ukuthi abambe njani inhlanzi, kodwa lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu, futhi wabona umdali omkhulu ongadala inhlanzi, lapho emtshela ukuthi ehlise phansi amambule, ukuze adonse, kwakungela nhlanzi lapho, wadonsa amambule akhe nje, kodwa wathi, elizwini lakho Nkosi, ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu, futhi nxa ungayekela uba ngingehlisa phansi imbule, ungitshele ukuthi ngikwenze. Elizwini lakho, ngoba wena lelizwi lakho kuyafana, ngiyehlisa phansi imbule, futhi lapho eqala ukudonsa, wathi, suka Nkosi, ngingumuntu oyisoni, bona, umgoli wenhlanzi, emva uPetro ehlangana loKristu, kaphindanga waba ngokufanayo futhi, yena ngemva kwalokho, wayeqinisekile kuNkulunkulu. Wanikwa izihluthulelo zombuso, yebo mnumzana. UPawuli, umfarisi wokuzenza, ofundileyo, futhi eqeqetshiwe, kuyo yonke inkolo eyayikhona emhlabeni kulolo suku, esinye sezifundiswa, esiphezulu, esaziwayo elizweni. Kodwa lapho esiza phambi kwaleyo nsika yomlilo, ngolunye usuku, uNkulunkulu ayemhlukuluza ngokungazi. Wayengumfarisi, kazange akholwe ukuthi uNkulunkulu wayengumuntu. wayesazi uNkulunkulu wayenzika yomlilo yakhokhela abantu bakhe phandle kweGibhithe yayilabo sonke isikhathi. Kodwa lapho ebona inzika yomlilo wawa ngobuso bakhe futhi wezwa ilizwi lisithi, Sawuli, kungani ungihlukuluza? Wathi, ngubani wena Nkosi? Wathi, nginguJesu. Wayengumuntu owathi, wabhaphathizwa njani na? Wayekade esebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayeyindoda eguqukileyo kusukela lapho kusiya. Wayekade esebukhoneni bukaNkulunkulu. Uyantshintsha umuntu. UCharles G. Finney, igqweta elikhulu laseFiladelfia, kodwa lapho esiza ebukhoneni bukaNkulunkulu, wayekela izifundo zakhe zomthetho futhi waba ngumthumayeli olamandla kakhulu walesi sizwe esingakaze sibe laye lakhathesi. Wayengumthumayeli ngoba ngolunye usuku weza ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wacabanga ngesinye isikhathi wayezafundela inkonzo. Liyalazi ibhuku lakhe nilembali yempilo yakhe. Waphuma ukuyakhuleka. Wayecabanga ukuthi wayengumthumayeli. Wayenesifiso ukuthi wayefuna ukuthumayela futhi wayele ntshumayelo ezindutshwane ayezama ukuzithumayela. Waphuma ngolunye usuku phandle kwehofisi yakhe ukuyakhuleka. Waphuma phandle egangeni wehla phansi ngemuva kwesihlahla esidala esawiswa phansi ngumoya lapho ayesiya khona yonke imini ekolekile sibili. Kodwa akazange akhole kulokho. Kwakunabafazi ababili ebandleni beqhubeka besithi, Mnumzana Fini, siyakhuleka ukuthi uzakwamukela umoya ongcwele. Wathi, ngilomoya ongcwele. Wathi, ngingumthumayeli. Wathi, Mnumzana Fini, uyindoda enkulu futhi unokubamba okukhulu kwelizwi, kodwa ufuna umoya ongcwele. Siyakukhulekela. Abafazi abancinyane abalomoya omuhle. Ngakho waqhubeka eqhubeka. Ngakho nsuku zonke wayephuma phandle ngemuva kwehofisi yakhe ubasa wakhe futhi labo bonke lapho wayesebenza futhi wayephuma phandle kwehofisi yakhe yomthetho futhi aphume phandle lapho ukuyakhuleka. Futhi ngolunye usuku wayephandle lapho ekhuleka futhi wezwa ihlahla lisephuka. Wayecabanga ukuthi ubasa wakhe wayesiza emdinga weqa ngokuphangisa sibili. Wayesithi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakukholwa. Futhi elinye ihlahla lephuka wathola waphakama futhi wathi wakhangela ngalapho wabona ukuthi kwakuyini lokho okwephula ihlahla. Futhi kwakulapho esiza ekukhoneni bukaNkulunkulu. Wananzelela ukuthi ihlahla lelo lephukela injongo. Wema lapho inyembezi zisehla ezihlathini zakhe. Wathi, mhlawumbe labo bafazi baqondile. Ngilenhloni ngomunye umuntu ukungibona ngikhuluma kuNkulunkulu wami. Kodwa ngicabanga ukuthi kwakulodumo komunye umuntu ukungibona ngikhuluma lovasa wami. Inkulu kanganani inkosi yami ukwedlula uvasa wami. Wathi, Nkosi, ngixolele futhi ungigcwalise ngomoya ongcwele. Waqala ukuklabalala nokumemeza ayesebukhoneni bukaNkulunkulu. Wagijimela edolobheni ngokuphangisa sibili ehofisini yakhe. Waqala ukuklabalala kakhulu sibili. Wenza okokuya ngemuva komnyango wathi, Nkosi, ngizaletha ihlazo phezu kwakho ngifihle ngemuva lapha ngize ngidlule kulesi isehlakalo. Ngani na? Wayesebuye ebukhoneni bukaNkulunkulu. Wayeyindoda eguqukileyo. Intshumayelo ayevame ukuzitshumayela watshumayela intshumayelo ezifanayo lemphefumulo yabuya ku-altari. Bona, wayesebukhoneni bukaNkulunkulu. Umudi, umthungi omncinyane wezicathulo omdala, wayesazi kanzima o-ABC bakhe. Kunjalo ukukhuluma kwakhe kwakungaqondanga kahle. Omunye umuntu wamtshela ngolunye usuku, ukukhuluma kwakho akulolongekanga Mnumzana Moody. Wathi, kodwa ngizuza imiphefumulo ngakho. Ngakho ngolunye usuku iphephandaba umhleli waya ukuyabhala iphephandaba wahamba ukuyabona ukuthi lindoda idonsa kanjani iqhuku labantu ngaphansi kwezimo zonke. Umfo omncinyane omdadlana olekhanda elilempabanga futhi lakho konke le ndevu zile ngaphansi ongathi kulomkhaba omkhulu futhi wayengumuntu omubi okhangeleka kubi ukumkhangela. Ngakho leli phephandaba labhala ngaye isibili lathi, angikuboni ukuthi yini emhlabeni loba ngubani ayibona kuDwight Moody. Wathi, mubi, ilizwi lakhe liyaheleza. Ule ndevu ezehla phansi okhalweni lwakhe, ule khanda elinempabanga njengejodo. Futhi wathi, kanjani emhlabeni loba ngubani ongahamba ukuyabona loba yini kuMoody? Ngakho umphathi kaMoody kwenzakala ukuthi akubone. Wathi, khangela Mnumzana Moody, ngiza kukubalela lokhu. UMoody wayengela kukubala ngokwakhe. Ngakho wathi, ngiza kukubalela okubhalwe ngumhleli. Futhi wakubhala. UMoody wakhwenyeza amahlombe akhe wathi, hatshi impela, beza ukuzobona uKristu, yikho kuphela. ngani ayesebukhoneni bukaNkulunkulu kusukela ekwenzeni amasoli ezicathulweni ukuze abantu bazigqoke wagqokisa abantu ngezicathulo zevangeli nokulungiselela ngani ayesebukhoneni bukaNkulunkulu kuqondile umfazi omncinyane ngesinye isikhathi weza ebukhoneni bukaNkulunkulu elecala njengalokho angaba yikho ngesikhatshana lapho enanzelela ukuthi wayesebukhoneni bukaNkulunkulu isono sonke saxolelwa futhi wabamsulwa futhi emhlophe njengomduze o minabo bangaki abanye engingababiza lapha abantu isikhathi asisoze sivumele kodwa ngifuna ukukhuluma kancinyane ngami kuyini okwakungaba phansi kulami ngangingaphi ngiphuma emulini yezidakwa ngiphuma emulini yababulali ngiphuma emulini abapheka utshwala futhi liyakwazi lokho lonke ngamunye wenu liyakwazi liyazi ukuthi lihlobo bani lwebizo esasilalo lapha abantu babengakhulumi lathi esitaladeni ngangisehla phansi edolobheni ngiqale ukukhuluma nomunye umuntu akula muntu owayengakhuluma kimi ngaphandle kungela muntu babekhuluma lami omunye umuntu angeza babengichiya futhi ngangisima lapho futhi ngikhale hathi lokhu akukho njalo akungeke kube njalo lokhu akuqondanga kodwa ngolunye usuku ngisiza ebukhoneni bukaNkulunkulu wangiguqula futhi wangenza olunye uhlobo lwendodana umusa wakhe wangiletha ebukhoneni bakhe angikaze ngifune ukukuchiya bengiphakathi lapha manje iminyaka engamashumi amathathu lokunye kangifuni ukukuchiya nginesiqiniseko sokuthi ngizahlala ngikhona lapho loba ukufa ngokwakho akusoze kungahlukanise lasebukhoneni bakhe hatshi ngiza kuba laye kuze kube nini lanini lapho ngibona ubukhona bakhe okwesikhathi sakuqala ngakhala njengo-Isaya maye kimi khona-ke wangithinta ngomusa wakhe ngaba ngumuntu oguqukileyo igwelegwele elincinyane elalivame ukuphuma lapha futhi liqhubekele lento yonke laguqulwa futhi kusukela lapho ngibe ngumntwana wakhe kusukela lapho ngafisa ukunikela impilo yami yonke okwenkonzo yakhe kuphela ngifisa aluba ngile mpilo eziyinkulungwane ezilitshumi ezengeziweyo ukuzinikela kuye leyi isigugile isibili manje iminyaka engamashumi amahlanu lantathu isedlule boze engamashumi amathathu yalokho ibi kumbe amashumi amathathu lambili yaleyo ibisevangelini ngifisa ngabe bengile yinye inkulungwane ebengingayiqeda ngani na lapho ngingena ebukhoneni bakhe futhi ngananzelela ukuthi kwakulomunye umuntu owayethanda abangathandekiyo kwakulomunye owangithandayo lapho kungela owakwenzayo kwakulomunye owayenginakekela lapho kungela lo yedwa owayenakekela ngibeka ingalo zami esiphambanweni sakhe ngasi singatha kimi futhi mina laye saba munye khona-ke futhi kusukela lapho kusiya ngimthandile waninda isifuba sami lenhliziyo yami ngegazi lakhe ngokungithinta lokuxolela izono zami futhi ngiyathaba lobu busuku ukuba ngomunye wabakhe angifisi ukuchiya lindawo yasemazulwini lanxa umlingi ukungincenga isikhathi esiningi ezamile kodwa ngigcinekile edokodweni likaNkulunkulu futhi ngijabula othandweni lwakhe lomusa futhi ngiphila uhlangothi lukahaleluya mina bo kwenza inhliziyo yami ithokoze ngiyamncoma emuntwini wonke okhatheleyo ngiyamncoma kini elingelathemba wena ongakaze ube sebukhoneni bakhe into kuphela okumele uyenze ikuvuma izono zakho njalo unanzelele ukuthi uphambukile futhi uNkulunkulu ulaleyo ngilosi emisiweyo lobu busuku ebizwa ngokuthi umoya ongcwele ezakususa zonke izono zakho khona-ke uzakumemeza nkosi ngilapha ngithume khona-ke uzaphakamisa izandla zakho futhi uhlabele ngizamdumisa ngizamdumisa dumisa iwundlu elahlatshelwa izoni nikeni inkazimulo lonke lina bantu ngoba igazi lakhe ligeze wonke amachata ngiyamthanda alimthandi na ukuphila ebukhoneni bakhe ngibuya kupulupithi lapha lokhu kuza ngisizwa kabi sibili futhi ngigula kakhulu kusuka ngangiphansi eKentucky iviki edlulele labangane bami abahlezi lapha nxa ngahlala phansi lapho okwesikhathi eside babeza ngibulala ngeqiniso baza ngibulala ngothando abanye babapheki abakhulu engingakaze ngibe baze empilweni yami futhi lapho ngifika esilinganisweni sami sezigcwale zedlulisa Mpowethu Branham awungeke ube lokunye kwalokhu futhi kuhle nje kakhulu ngiyazama nje ukuhlotshela phansi ngisuthe kakhulu ngingeke nje ngenelise ngitsho ukuhamba bengingenelisi ukulala futhi bengivuka futhi ngihamba hambe ngalapho kwesikhatshana futhi ngangingezwa kuhle sibili lapho ngifika phakathi lapha lokhu kuza kodwa lapho ngisiza ebukhoneni bakhe lokho kwayiqeda indaba kwachabalala konke lezo zikhathi kunjalo oh ukuphila ebukhoneni bakhe Asikhothamiseni amakhanda ethu manje.
For he's done so much for me. He's forgiven my transgression and his blood has washed my sin. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory, all ye peoples. For his blood has washed away. Now if you're in here tonight.
Manje nga ulapha lobu busuku futhi ngiyazi ubukho bakhe bulapha ngimile phakathi lapho isikhatshana ezedluleyo kunkazana encinyane ye Church of God umoya ongcwele wabuya phezu kwami lapho ngikhulekela lowo mntwana omncinyane abazali babehle phansi bevela endaweni yesihonqo se-Anderson Church of God futhi umbonisi ngale esazi umntwana odokotela bathi ngingakumele afe khonapho ngemvukuzane yegazi encinyane inkazana elomoya omuhle encinyane ezibangeni zakhe zokucina manje yaphenduka lapho futhi yaphakamisela kimi isandla sayo esincinyane sivuvukile sonke ngamajekiseni lezinto ebeziphakathi kwakho lokuba ngumbala oyisibhakabhaka ngamkhangela ngabona umbono abazali babebala ibhuku nje phandle ngale babengazi lutho ngakho umbonisi omkhulu phezulu esihonqweni lapho wabatshela wathi lethani umntwana phansi lapha babefuna ukuphenduka lapho sile nkonzo yokusilisa futhi ngathi lethani umntwana manje ngezwa ngikhokhelwa lapho ngimile khona phakathi lapho umoya ongcwele wabuyela khona emuva futhi wakhupha imbali yomntwana wakhuluma konke mayelana ngokuthi kwenzakala njani lokho ababekwenzile watshela inhloso yenkazana encinyane kwakuyikuba ngumdlali wepiyano futhi umama lowo waphosa wamemeza futhi lowo baba wathi lelo liqiniso likankulunkulu ngihlezi khona lapho emoteni manje ngikulalele khona ngangingela kungena ngihlezi phandle lapho ngilalele kikho manje kweza izimbozo ezikhulu zethunzi sile ngaphezu komntwana futhi ngathi sathane unqotshiwe kawubandlululi muntu unkulunkulu futhi ngamandla okuvuka kwakho futhi njengenceko yakho ngixotsha ludeveli emntwaneni ukukhanya okukhulu kwabanika phezu kwakhe kwase kuphelile amen ha sibili yena ufanele udumo lonke wazi zonke izinto uyayazi inhliziyo yakho futhi uyakwazi lokho okucabangayo uyakwenza laye nxa ulesono esincinyane silenga kuwe lobu busuku futhi awusoze ufune ukuya ebukhoneni bukankulunkulu ulalokho kuwe ungathanda njalo uphakamise isandla sakho futhi uthi Mfowethu Branham ngikhulekele ngifuna ukuba sebukhoneni bakhe ngalolo suku ngingelacala unkulunkulu alibusise izandla eziningi unkulunkulu uyakubona ebukhoneni bakhe manje ngizalitshela lokho elikwenzayo manje lalelisisani nje yenza njenga njengalokho uDavida akwenzayo. Veka inkosi phambi kwakho khona manje. Veka inkosi phakathi kwakho lesono leso. Loba siyini leso sono esincinyane esithandeleyo. Kungaba ngamanga, kungaba ikuntshontsha, kungaba ikucabanga okubi, kungaba lulaka, kungaba ikunatha, kungaba ikubhema, kungaba ikudlala amakhasi. Kangazi ukuba yini, kungaba inkanuko, kungaba loba yini. Kangazi ukuthi kuyini, loba yini okuyiko. Veka inkosi phambi kwakho, futhi ke inhliziyo yakho izathokoza, futhi inyama yakho izaphumula ethembeni. Ngoba liyakwazi ukuthi uKristu wathembisa ukuthi ozavuka njalo ensukwini zokucina. Lapho esiza, siza kuza emfanekisweni wakhe. Alingeke likwenze manje, lapho sikhuleka na. Baba wethu osezulwini, umbiko omncinyane oqunyaqunyiweyo, ngenceku ediniweyo ekhatheleyo. Kodwa nje ukucabanga ngesifundo sokuhlala ebukhoneni bukaNkulunkulu. Futhi siyabona lobu busuku ukubamba okukwenzayo phezu kwamadoda angcwele aza ebukhoneni bakho ukuthi kwababamba kanjani abahlakaniphileyo, abaprofeti abakhulu, abanamandla abagcotshwe nguNkulunkulu futhi bathunyelwe ukutshumayela ilizwi. Futhi kanti behlangana laye ubuso ngobuso futhi bawela emhlabathini njengomuntu ofileyo. Sizakwenza njani ngalolo suku Nkosi? Sikucabangile lokho, besikucabanga. Izandla ezingamathuni amane kumbe amathuni amahlanu bezikucabanga Nkosi, ngoba baziphakamisile nje lezo zandla kumbe inhliziyo ngaphansi kwesandla bebecabanga ngokuhlangana laye. Selokhu besikhuluma, babeza kwenza njani nxa babemele bahlangane laye? Izandla zami Nkosi ziphakeme, ngizakwenzani na manje Baba? Ngilezinto eziningi engizenzayo ezingalunganga. Ngivumile nje isono sami lokhu kusa phambi kwebandla, njengalokho ngikuvumile kuwe phezu kwentaba ngokunye ukusa, lapho kwakuvunguza lokukhithika iliqhwa futhi phezulu khonale esiqongeni sentaba, ukuthi ngakhala njani futhi ngakucela ukuthi ungixolele ngobuphukuphuku bami, futhi nokuthi ngangisesaba kanjani ukuza phambi kwabazalwane bami, labo abanye babo bangikhangela njengomprofethi oyinceku yakho. Futhi Nkosi, ukuthi ngazonda kanjani ukubuya phambi kwabo futhi ngabatshela ngesenzo sobuphukuphuku ukuthi ngingenza into enjengaleyo. Kodwa Nkulunkulu, kulungele umphefumulo wami ukuthi ngivume izono zami futhi ngingazifihli. Ngakho ukuze ngithembakale kuwe lakhona phambi kwabantu, ngikuvumile khona Nkosi, ngiphambukile, ngiphambanisile ngokupheleleyo. Ngiyakhulekela ukuxolelwa. Futhi-ke Baba, bengilibele ngawe ukukukhonza wena izikhathi eziningi, mhlawumbe bengingabe ngihambe kude lapho ngakwenzanga. Baba, ngiyavuma izono zami, ngifuna ingilosi kaNkulunkulu ingihlambulule kulokho ngegazi likaJesu. Ezinye izandla ziphakeme lobu busuku, ezinye zazo mhlawumbe azikaze zicele uxolo ngaphambili, kodwa ngileqiniso ngalinto eyodwa, nxa singavuma izono zethu uNkulunkulu uzazesula zona, azifake olwandle lokukhohlwa futhi engabe esazikhumbula futhi Baba, lapho ngivuma ezami ngokungaziphathi phambi kwalabo bantu, angiziphathanga njengenceku kaKristu, angizange ngangisesaba ukuthi umuntu engangizondela futhi acabange ukuthi ngangingafuni ukuzwisa ubuhlungu imizwa yakhe. Kodwa angizange ngicabange ngalokho engangikwenza kuwe Nkosi, futhi manje ngiyakhuleka ukuthi ungixolele. Futhi manje Baba, ngiyakwazi ukuthi nxa ngingacela ukuxolelwa, ngilakho ukuxolelwa. Futhi wazibeka olwandle lokukhohlwa futhi awusoze ukukhumbule lokho futhi Nkulunkulu, nilokubonga ngalokho. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uyenze wonke umuntu lapha olesono, isono esithandeleyo saloba yini phambi kwabo, mabasikhuphe futhi babeke inkosi phambi kwabo njengalokho uDavida akwenzayo. Ngoba manje siyamemeza, maye kimi, ngoba ngibonile inkazimulo kaNkulunkulu. Ngiyindoda yendebe ezingcolileyo kumbe umfazi kumbe inkazana yendebe ezingcolileyo, umfana kumbe enye into, loba yini esingaba yikho singcolile, futhi sicela igazi likaJesu Kristu, umhlatshelo onikeziweyo ukusihlanza esolweni sonke, ukuthi sihlale kokuphela ebukhoneni bakhe. Masisuke lapha lobu busuku nenhliziyo zethu zithokoza, nenyama yethu iphumule ethembeni, sisazi lokhu ukuthi lapho uJesu esiza sizavuswa kanye laye emfanekisweni wakhe, futhi sizahlangana laye emoyeni ekufithweni, lapho ukubala usetsha sokuze kwaphela. siyabona isikhathi sebandla lisikhombisa sesivele sabalelwa phandle futhi sesilungele manje ukukhuphuka. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi wena ungakavali umnyango, nxa kukhona omunye lapha lobu busuku ongakaze angene, mabaphangise bangene phakathi masinyane sibili, ngoba siyezwa ukuthi umnyango wesihawu phakathi kwezihawu lokwahlulelwa uyavalwa. Labo abazakwamukela isihawu bazangena, labo abangasoze bangene bazamele bahlupheke ukwahlulelwa. UNkulunkulu uyavala umnyango, makungabi lomnyango ovaliweyo lobu busuku kuzo zonke lezi izoni ezivumayo, makuthi sonke sibe lokuxolelwa lezihawu ebizweni likaJesu Kristu. Futhi manje Baba, kwabagulayo labahluphekileyo, kulabo abalezidingo, ngiyakhuleka ukuthi umusa wakho uzanika konke lokho abakudingayo, mabangene kuKristu ebukhoneni bakhe. Beka uKristu, uKristu isithembiso. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zami lezo izono zami, ngamanxeba akhe ngasiliswa. Khona-ke ngiyabeka inkosi phambi komkhuhlane wami, usesandleni sami sokunene uthi kangiyi kunyikilwa. Khona-ke ngiyaqhubeka ngihamba ngesibindi, ngivuma ukuthi ngisilisiwe ngamanxeba akhe, ngisilisiwe. Sibe khona Nkosi kubo ngamunye wabo bonke, futhi siyakwazi ukuthi nxa sivuma ngenhliziyo zethu futhi kumbe ngendebe zethu futhi sikholwe enhliziyweni zethu, khona-ke silazo isifiso sethu. Wathi lapho ukhuluma loba yini kolwa ukuthi liyakwenzakala, ungaba lakho okukhulumileyo. Siyakukholwa lokho Baba, futhi siyakholwa ukuthi uzazihlanza ezonweni zethu zonke, futhi usisilise yonke imikhuhlane yethu, futhi siphe umusa Nkosi ukukukhonza. Ngoba labantu laba abaningi babo bazahamba emigwaqweni eminyama lobu busuku, abaningi babo bazahamba amamayila amaningi. Ungavumeli ulutho lwenzakale kubo Nkosi, badabule ilizwe ukuzohlala lapha ukulalela ukubala kusehla, ukubona ukuthi sesiseduze okunganani lasesikhathini sokugcina. Manje ngibacele ukuba bahambe babeke uNkulunkulu phambi kwabo izikhathi zonke, phambi kwabo ngaphambi kwaloba yiluphi ulutho, phambi kohambo lwabo, phambi kokuhamba kokwabo, phambi kwe ngaphambi kokuba bavuke, emva kokuyalala, izikhathi zonke bengakalali, loba kungaphi okuyikho, beka uNkulunkulu kuqala, ngoba usezandleni sami sokunene futhi kangiyi kunyikinywa. Khona-ke makuthi inhliziyo zabo zithokoze ukwazi ukuthi balakho lokho abakucelileyo, ngoba uNkulunkulu wakuthembisa futhi inyama yabo iza kuphumula ethembeni. Siphe khona Nkosi, ngoba siyakucela ebizweni likaJesu Kristu. Amen.
I will praise him.
Manje uyakholwa ukuthi ubeke inkosi phakathi kwakho lesono sakho, phakathi kwakho lemikhuhlane yakho, phakathi kwakho lecala lakho, phakathi kwakho lendlela zakho. Inkosi ihlezi iphambi kwami futhi ngisebukhoneni bakhe. Isikhathi esilandelayo ngiqalisa ukulumathisa umhlanga wegwayi, inkosi iphambi kwami. Isikhathi esilandelayo ngiqalisa ukukhanuka, inkosi iphambi kwami. Isikhathi esilandelayo ngiqalisa ukukhuluma loba yini embi, inkosi iphambi kwami. Isikhathi esilandelayo ngiqalisa ukukhuluma into embi, inkosi iphambi kwami, futhi kangiyi kunyikinywa. Amen. Ngizaphila ebukhoneni bakhe usuku ngalunye, lemisebenzi yami usuku ngalunye, lokukhuluma kwami ngizahamba njengokuthi inkosi iphambi kwami, ngoba kulobu busuku ngimbeke phambi kwami, kangiyi kunyikinywa. Liyamthanda na?
Now, let us stand up now.
Amen.
Manje kasisukumeni manje. Oh, ngizwa nje kahle sibili. Ngizwa sengathi kangifuni ukuya ngekhaya. Futhi uyazi, sikuphose kube imizuzu engamathumi amabili lanhlanu kuze kube lihola lesificamunwe munye. Ngiphangise phose ngamahola amabili. Akumangalisi na? Oh, minabo. Kodwa manje lapho sesihamba, masikhumbuleni, kumele sithathe ibizo likaJesu kanye lathi njengehawu kuyonke imijibila. Futhi lapho izilingo zizingeleza zibuthana, zizama ukusibamba ukukhumbula lokho phefumula nje lelo bizo elingcwele emkhulekweni.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go.
Bangaki abakholisa umalusi wethu umfowethu Nevile. Alila kubonga enkosini ngokwenhle ethembekileyo indoda yansuku zonke ekholwa ivangeli na futhi wenza umsebenzi omangalisayo ngokulalela imilayo kaNkulunkulu futhi ichumayela ilizwi futhi igcina lumumo omkhulu kamoya ebandleni isikhathi sonke. Khumbula ngetshe phansi okhunjini lwasempumalanga ngadabula iningizimu laphezulu okhunjini lwasentshonalanga lokudlula eCanada futhi angikahlanganile bandla elilodwa elingelikamoya njengaleli ibandla khona apha sebeyize yebo kungaba yikwedlulisa amalawulo kumbe ukuhlanhlatha iganga kumbe bayaqanda kakhulu abangeke banyikinywe yikho kuphela. Manje liyathandana na oqhawulanani izandla munye lomunye futhi lithi dumisa inkosi, dumisa inkosi, dumisa inkosi, dumisa inkosi, dumisa inkosi dadewethu, dumisa inkosi. Ngiyathokoza ukuthi ukulapha mfowethu, dumisa inkosi dadewethu. UNkulunkulu akubusise, kulungile. UNkulunkulu akubusise, sizakwenza. UNkulunkulu akubusise, ngiyakwazi lokho okudingayo. UNkulunkulu akubusise, UNkulunkulu akubusise.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. For when temptations round you gather, what do you do?
Kasikhothamiseni amakhanda ethu manje ngokuthobileyo. Kasingakukhohlwa lokho manje. Asiyihlabeleni leyo ndima njalo.
What for? For a shield from every snare when Satan tries his snare. When temptations round you gather, what do you do? Just breathe that holy name. For the Lord is before my face, I shall not be moved.
Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet. Oh, power and joy of heaven.
Mfowethu Nevile.